unemployment is very high ewange. So thina ngebizo in 2030 ukuthi localize ukuthi ukuthi asinike namathuba abantu abasewange ngoba kulezi sizwe amathuba abane ngomsebenzi kwabantu abangazelewange. Then sithi commercialize sithi iwange kayiqalisa ukuthengisa kulokuthi yena ibe lethenga ithenga izithenge besinkwa ithenga amanzi. Then sithi industrialize ukuthi into esizama ukuthengisa singathengisa amalahle kuphela sithengise okunye. For example siyakwazi ukuthengisa inkukhu iwange yaziwe njengedorobha elithengisa millions of chickens per month ithengise ngamaqanda sithengise ngombimbibi chomolia sithengise ngombimengo sicreate i-industry enkulu around imengo as a fruit nama-vegetables and so on sithengise amanzi ngoba kathesi thina that nje abantu bawange sithenga amanzi avele ezibhorane zeHarare. So sithi let's localize, let's commercialize, let's industrialize and kuzagcina sekulama-employment opportunities amaningi and iwange will grow ibe idolobha elikhulu.
Kungani kahle kahle ofuna ukumela lesi sigaba?
Ngingumntwana wasewange ozele esibhedlela sasewange, ngakhulela ewange enumber one colliery, ngifunda eSt Ignatius Primary School. Ubaba omgqono onzalayo ubesebenzela abantu basewange impilo yakhe yonke, ikakhulu ebamela njengesebenzi ku-workers committee engutshena nama-workers ama-workers wonke wange colliery. So lapho esesikubonayo ukuthi mina ngiqhubekela phambili ngomsebenzi ekuthiwe ngubaba omgqono ukuthi simele abantu basewange, sithi wange for the wange community, sithi wange MP oyabe enela abantu basewange because engumntwana wasekhaya. Sikhathele ngabantu ababekhe bezihleli wange emuva ngoba bengenandaba lewange ukuthini ikusasa yakuphi. So ngizasebenza gadalala ukuthuthukisa lapho engazalwa khona ekhaya ngesilungu sithi hometown and iwange ayisoze yaba yidorobho lokudelelwa mase ngingu-m p wasewange. Yaba yidorobho lokuhlonitshwa. Sizafisa ukuthi siyisebenzele ukuthi by 2030 ibe yilidorobho libala labomashinko, omthare, okhwekhwe, ogwera esithini wange will be the first town in Matuda North, where it sits.